umnyanga ogcwele abantu beyamangalisa. Wawuthi omama emakhaya kuleli nyanga bathi ukuhlutshwa kuyaphepha manje, bahlutshwe ukudinga imali, bahlutshwe ukudinga khona ukudla, bahlutshwe futhi ukuhamba abantwana ezikolo. Okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni. Uma echiya abantwana bodwa ngekhaya, abantwana abangamankazane kube sekusiba khona ukuthi uthuce sebezithwala bebaninyana. Ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali, ngoba egangeni kulapho uthola ukuyala khona yona i-forex. Ngabe dobhile bathengisa ngerandi ukuthi bazethengwa ukudla, babhadalele labantwana ezikolo, bathenge namanzi. Amanzi ayathengwa inqola yenza 8 rand, ngoba lapho sathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers ukuya 5 kilometers ukuze ethele ukonqa umama. Eqeda lapha edinga inkuni, inkuni azisokolake zidinga atshana, kusuka kube nzima omama agcwele ukuhlugula onkonini.
Ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni.
Ngicabanga njalo njengomama usemakhaya, nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya.
Bangancediswa njani omama bemaphandleni? Yiluphi uncedo ongathi bayaludinga?
Omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi. Asithi lama-projects alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani, kuqhatshwe omama khonaba basebenze emaduzaneni bencedisa abantwababo. Ngoba nangabalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni, sibili sibili lapho umama alala khona, lapha adla khona, lapho abathatha khona amakithi bageze. Lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama. Umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzekile, athole ukuphumula.